Omama esikhokela abangathanda ukanjwa ngamabizo funa lubhinga abalande emakhaya abo dada abasabukuthi ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa lubhinga ohamba ehlome ngezikhali njalo bikwezalo esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngukondani. Nangomunye wabahlali bentephe odwa usehlalele evalweni.
Abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubona ngabantwana besikolo kakhulu. Ulale singenele ezindlini esiqoqodeni ethi vula lale emalangeni urephu ugogo lapho kule ngqamu kule bhemba kule hloka njalo lomkhonto futhi ahambe uthwele.
Esinye njalo isakhamuzi idaba senelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba.
Besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu eceleni labantu abangomama la amankazana mina la mabantwana sengathi ngcono esikolo lingayo.
Amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesigaba sentepe.
Khona ukulala ekhaya kasilali ngoba babengekho siyahamba siye kumamazila siye buthanga kwesilale khonapho inje ngakhunkhothe kuphela ebusuku so kumele sivuke sine sizathi sithithibale.
Ukhansila walendawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokulungulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe.
Kwathi ngenyanga ezivile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana. Uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lokuthi uhamba njani. So kulomunye lobamba ugogo uthangethange lapha lo abafana sebembambile. Ngikhuluma nisenze nje amapholisa asebelayo khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo kagogwena lo okudlwengulwe kathesi umfana omncane sibili.
Umnumzana Arabile Mathe ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zentepe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatsha kulezi nsuku yiwo abafuqa ukuthi badlwengule.
Abantu abatsha bathokakala bebo bephambili la maphilisi la akhona lawa athengisayo la ukuthi abe izidikazi labo lishise kakhulu mhlawumbe inceke okwenzakalayo.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane.
Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama, no to gender based violence.
Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Ukudlongulwa kwabomama laba kuza ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana o-16 days of activism against gender based violence. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini entepe ngu-Albert Ncube.